senganamasiko
senziwe manje
ngelo baba mkhulu
njengoku lithembisa kwami ngeveke phelileyo siqhubekela phambili ngodaba lobalamu silo nkosikazi sakhilelilene uMadube lo mnumzana wamnqondo obanzi magonya
umlamu ulendima yokuthi angaba ngumlamu oright oyakhaya ngefamily indima yokuthi angaba ngumlamu ochithizayo odilizayo ongavumbiwe umuzi kusokadadewabo so umlamu kabi lo mlamu oright lo mlamu ongekho right
kunjalo baba magonya
kahle kuye ngikutshele enye indaba Dube and iqinisa lokuthi labo ebujaheni bakhushuka ukwahlangana layo uyabona ukuthi na ukomisa intombi intombi yokutshe ukuthi hayi mina vele angifuna ukwenda amshure uhlangane lakho lokho ekukhuleni kwakho Dube hayi singathandana Dube kodwa hayi mina ukwenda hayi kuyabe lingakaveli ithuba Dube akula umfazi wonke uyabefuna ukuthi ekwenda kodwa abe ngelaqinisa ukuthi kambe nxa engakuphumela egcekeni ukuthi yeye uyafuna ukwendela kuwe ukuthi uzamthatha ngayiphi indlela so kufana ke le ndaba yokuthi ekhaya lapha nxa sukuzela umntwana enqambamba ibele laphuma uchako akekho umfazi olendoda straight ongakutshela ukuthi engakwemukela lokhu kodwa nxa sokumqondile Dube yazi into enhle ngabantu abangabafazi into enhle umuntu ongifazi uyakuqonda mpuwabe ngosolobhoni nxa sokumficile esebhekane lakho abadila lakho ngenye indlela ukuthi lawo kuyakwethusa abafazi balesinye isikili Dube esingehlulayo lami lapho
Mathu,
so okuqakathekileyo yilokho kuhle ukuthi nxa uyindoda uhlezi lo mnawo kankosikazi wakho umhloniphe yena lo mntwana lo ohlezi laye ngoba ukuhlonipha umntwana lo ohlezi laye kutshengisela ukuhlonipha udade wabo hlonipha udade yazi akula nto ebuhlungu Dube njengokubona umuntu wesintwana owesifazana odelelwa ngumkakhe ngezindlela esiyasikubone kwezinye indawo kubuhlungu kakhulu lokhu uzibuthi kambe kungudadewethu enziwa sho ngangizwa njani so okuqakathekileyo ukuthi hlonipha umama omthethe ekhaya la nxa kulezinswelo ezingaba khona kungangcono ukukhulumisane naye uza kubonela icebo yena
ye khonapho-ke Madube uza kubonela icebo yena ungalibona icebo lele
eqinisweni ukuthi ma vele sibambe wathi uyabambe ibele laphuma uchako uma inini lo singakhulumisana sibe sivumelana ukuthi oraiti njengoba usungene emzini wami asithi sihlale sonke lapha inhlonipho vele yabe ingasekho uyabelaye sekutshela ukuthi lapha la ngilande umuntu omlande lapha akufanani ofitsha ukuthi yabe ingaseyinto eraiti so ukuhlonipha ubaba angavele aqalise ukuthi ahloniphe umlamo wakhe yonke into iyahamba right noma ethe walibambi vele uzabakwazi kodwa ubekwazela ikhatshana but angayenzi usegcekeni uzibone lawo hhayi ukuhlonipha vele asuze kube khona
okungcono ukuthi ebamba phandle ngale vele kumba libambe ngapha endlini umlamo okungcono kuphi
iproblem nxa ethe walibamba phandle kungcono ngoba ngiyabe ngingasoze ngibe lo muntu engimbona nsuku zonke endlini engitshela ukuthi lapha phela mina lawe sesilanda umuntu oyedwa kumba akwanise ukukhuluma okuyinkulumo okuthi kumba akutshelele ukuthi umvela thengelwa lokhu okuzabe kulokhu kukuhlukuluza khona apha ekhaya ngokuthi umlamu ustaki la ivela kula lapho uzammisa khona umntakamama wakho but ma ethe wakwenza egangeni njengba ngangatsho ekuqaleni ukuthi ungakwenza egangeni ngingaboni ngingabi umuntu lwane engabi seduze kwami ukuthi uyandihlukuluza hhayi angisoze ngibe lenkinga lapho kodwa ayikhona ekhaya engihlala yilo enzabe ngivuka zuku zonke ngimbona ngilibona noma selikhameni ibele leyo lapho umchapho vele lizabe lokhu lisiba lona ungangihlukuluza kakhulu so hhayi umlamo hhayi angimfuni eduze kwami
baba magonya amafishane kolapho
hhayi asingobani kambe thina mthembu thina silawulwa yibo mama ukuze kube nokuthula ngikhaya yibo abantu okumele ukuthi sibalalele ngoba ungamethulela kuhle sibili udaba lwakho uyakunika sibili icebo elingakwenza ukuthi iproblem yakho leyolayo ilungiseke
hhayi-ke abadala bathi ongapheliyo kuyahlola siphetha lapha-ke udaba lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke bese lo baba umnqondo obanzi magonya lo mama usakhilelilene uMadube lezi zingcwethi kwezamasiko esintu
ngigcina amasiko
wena.